Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Chana njani Slovesta ndegayo olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 29 kuLwezi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa kungaba khona abantu beZimbabwe abazakhankasa kumbe i-MDC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle, bona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona ukuze kulungiswe indaba zokhetho.
Nami ke usithandekile Mhlanga, ngisithi elebilitane lamanye amazwe lamhla abahlangene lesiphatha amandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngengqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwe kwele Ivory Coast.
So siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu kade sebethathele ilungelo labo lokuvota ngodaba lona lolo. Bona ingani yinto kade sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota, sibona ingani hayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu.
Umthethwani laba unquma ukuthi abalabazali abavela phandle kwelizwe beyizizalwane zeZimbabwe ama-aliens balelungelo lokuvota.
Abathengisa ezitaladeni kobulawayo bathi bathaliswe amagabha avuzayo lilunga lebandla leZANU-PF elibahlukuluzayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kwelebhilitane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson namuhla uhlanganele ziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngenqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwa kwele Ivory Coast. UJohnson uthi iqula leZimbabwe limthembise ukuthi uhulumende omutsha uzimisele ukusebenza katalala ehlenge ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Emhlanganweni lo uJohnson uhlangane njalo leziphathamandla ze-European Union kanye lezamazwe ase-Afrika baxoxisana ngodaba lweZimbabwe. Kunakanelwa ukuthi udaba lwezijeziso ezafakelwa iZimbabwe yibhilitane kanye le-EU zingaba zikhulunywe ngazo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sfanda.
IBritain ilabantu abangu-20,000 abayizizalwane zaseBritain abaseZimbabwe. Ngibone ngani izama khonokho ukuthi ingane yalungisa lolo daba ukuthi abantu laba bathole ukuhlala kuhle. Okwesibili ngibona ngani idubo lolo lokuthi iBritain izama ukuthi mhlawumbe indaba yomhlabathi ingalungiswa kakutsha. Kukhuliswane uqawule njalo iBritain ibisidiniwe ngokuthi ihlale ingelwayo leZimbabwe yoni lezizalwane eziningi ezikhona eseZimbabwe. Mbona ngani yikho lokho nje kuphela lokuthi iBritain kathe sibhizi izama ukwenza iBrexit. Mbona ngani khonokho kuyifaka esibangeni sokuthi izame ukuthola amanye amazwe engadlelana lawo ngokushesha ukwenzela ukuthi ibe lezivumelwano eziqinileyo ezokuthengiselana izinto lapho ngizifume ku-EU. Ngibone ngani ikho lokho kuyihlupha iBritain.
Indaba yezijeziso ezafakelwa iZimbabwe European Union okugoqela yona iBhilitane singabona bekuhambisa njani lapha, bengazesula na?
Mbona ngani ze-Britain zingesulwa nje kungasukwana zalutho ezizahlupha ngeze-European Union ngoba xa kungaba khona abantu beZimbabwe abazakhankasa kumbe i-MDC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle lokuthi into ezifana lokhetho kaze kabekwa ngendlela akwenza umthetho olungileyo. Mbona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona kuze kulungiswe indaba ezifana lezo kumbe kuze kulungiswe indaba zokhetho.
UDokotela Nkululeko Sfanda ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilitane.
linjani madlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 Nidam Wave 4930-15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing.
Uhulumende weleBotswana uselandule imbiko ethi owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usephiwe amalanga ambalwa ukuthi aphume aphelele elizweni lelo. Njengalokho okuphume kumaphephandaba, intatha yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe kanye lendaba ezenzakala phandle kweleBotswana, unkosikazi Pelonomi Vincent Moitoyi uvumile ukuthi uMphoko ukhona kweleBotswana, kodwa uyale imbiko ebhahileyo yokuthi leBotswana selinikeze uMphoko uze kufike ngolwesihlanu ukuthi aphume aphele elizweni. UVincent Moitoyi uthi uMphoko njengaye wonke umuntu ukhululekile ukuvakatshela eBotswana njalo uzahamba eZimbabwe ngesikhathi afuna ngaso. Ekhuluma eseAbidjan e-Ivory Coast, uVincent Moitoyi uthi iBotswana ililizwe elikhululekileyo, ngakho uMphoko uyamukelelekile nxa efuna ukuhlala. Uthi uhulumende weBotswana wanikeza uMphoko indawo yokuhlala ngesikhathi efika ebaleka eZimbabwe esithi impilo yakhe isengozini kulandela ukungena esikhundleni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye weZimbabwe sehabulo nocubulana ngezombusazwe uthi ungathi uyamangalisa ukuthi ngesikhathi uMongameli Khama ethakazelela ukungena kukaMnangagwa, kodwa ngakwelinye icele evikela ababedlelana lo ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Into yakhona ungayikhangela ingathi yamangalisa to some extent, ngoba kungani uhulumente weBotswana usupportana le the new government yeZimbabwe, but at the same time is protecting uMphoko, the former vice president who is associated with the old government. But ngokubona kwami, I think uhulumende walapha weBotswana is trying ukuthi to assist or ukusupporta esingathina yokuthula kweZimbabwe.
Uqhubeke esithi ugcina uMphoko yikumnikeza ithuba lokuthi asuthiseke ukuthi umumo weZimbabwe usulungile ukuthi abuyele.
Langapha bengxenye mhlawumbe bebeloku becela ukuthi la wendoda obuza ngalo ukuthi awusungabuyela yini ekhaya. Angibona ukuthi it's a situation yokuthi bathi ngapha sisupporta the new president, ngapha sigcina lo siyamprotecta, siyamvimbela ngapho or like that. I think it's more ukuthi bathi wathini sibona ukuthi singasiza njani ukuthi kube lokuthula, abantu noma bebalekile bebuyele ekhaya kuhle kungela efiyo ukuthi umuntu afika ngale lahlelo jele.
UMphoko kubikwa selobele uMnangagwa incwadi etshengisa isifiso sokuphindela ekhaya, njalo uhulumende omutsha umtshele ukuthi hatshi akulazizulwane aphenduke eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kweleBotswana.
Ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni sokuphehle inkulumo phezu kodaba lwegugurawundi, ngoba engomunye wabantu abethezwa icala lokuhlela lumbhuqazwe. Ngo-2011 sike saxoxa lomuyi uMnumzana Innocent Kala, ongomunye njalo wabetheswa leli cala. Sambuza ukuthi ngobani ingqungquthela zegugurawundi.
Ubuze uMgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze usekela mayi, saza kunika ukuthi kati yona igugurawundi yahamba njani.
Baningi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lwegugurawundi, uthini ngalokho?
Mina ngangikhuluma ngikhonveyinesi.
Sikubone kufanele khonapha kustudio 7 ukuthi siliphindele njalo ingxoxo yethu lomuyi uNkala, lizizwele ezikhulumela ngowakhe abantu athi yibo abaphatheka kulolu cuku. Thiyani indlebe kusasa khonapha kustudio 7 ngo-7:30 ntambama, lizizwele ngokugcweleyo.
Thank you.
abaphila ngokuthengisa ezitalateni kwaBulawayo bakhala ngokuhlukuluzwa lilunga lebandla leZANU PF umnumzana Magura Charumbira owayengumgcini sihlalo wabasakhulayo kusiqinti seBulawayo Central abathi uzitshaya isifuba esithi akulanto abangamenza yona ngoba ekuqembu leZANU PF eleTeam Lacoste lona elisekela umongameli Mnangagwa. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izolo bekuyisiphithiphithi edolobheni, abantu abathengisayo behamba besethuselwa ngumnumzana Charumbira ethi kumele bamlalele njalo bangene imihlangano ayimemezelayo emahofisini eZANU PF kobulawayo osokuthiye abathengisayo bemthembisa ukumbophisa. UCharumbira ukulandule konke lokho kodwa ethi uyakhulumisana labo somabhizimusi abaqala ngokusebenzelana lejaha leG40 uElfas Mashaba ethi usebenza lezihlobo zikankosikazi Grace Mugabe owayengumkamongameli welizwe osuswe embusweni libutho kuviki edlule.
Abantu bonabo banamandla ngoba imindeni yamazinda zangukhona si-association yamazinda zonawo. Ndaba siyayisivuya ukuthi sibone ukuthi ama-violence vesazivela impilo yabantu kuyini okuqakathekileyo.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikaCharumbira sokuhamba esethusela abantu abathengisa impahla ezehlukeneyo ethi bazamthathela inyathela njalo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kazothatha isiganyi sakhe.
Asijabulanga ngesenzo sikaMagura Charumbira lo ohlukumeza abantu bakithi special laba abalezitendi abathengisa egodini laphana usiyafika emadlodlo.
Othengisayo umnumzana Thembani Nkomo uthe bahlukuluziwe izolo nguCharumbira sebethengisa bechochobele njalo ebexotshanisana lamapholisa ekhansili yedolobho lakoBulawayo.
UCharumbira une problem enkulu kakhulu into ayenza.
Unyanga edlule uCharumbira ubekhuthaza abantu ukuba bamhlawule imali ukuze abamele bathengisele inqe lapho abafuna khona futhi abayala ukumupha imali ebebacala ngokuthi bakucele leG40 uzaqedenana labo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa engangena embusweni. Iningi labantu bathengisa bechochobele kuthi abanye sebesusiwe endaweni zabo zokuthengisela uCharamba usefaka abantu bakhe abamhlawula imali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ningaphuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lizasibamba kumakhasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku VOA Shona.
Umthethwandaba waphezulu usunqume ukuthi abantu abalabazali abavela kwamanye amazwe kodwa beyizizalwane zeZimbabwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens sebelelungelo lokubhalisela ukuvota nxa belencwadi ezeneleyo. Ihofisi kaMsitheli yayinqume ukuthi bengavoti incwadi zabo zingakatshengisi ukuthi yizizalwane zeZimbabwe. Kodwa amagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights alukhweza emthethwandaba lolu daba. Sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyetenga.
Njenge-MDC ekhokhelwa ngubaba uNcube, hayi siyathaba kakhulu ngoba vele yinto ade hlezi siyilwela. I-constitution ithi umuntu wonke as long as citizen register to vote. And i-citizen ithi umuntu even umuntu ozalele lapha eZimbabwe. Bethi sithi hayi loba nje umbebe wayesala ukuthi abantu laba bethiwa ngabantu balapha eZimbabwe. Yathi sithi alright, nakunjalo ama-birth certificate amade lawo atshengisa ukuthi abhaliwe etshengisa ukuthi umuntu uzalele lapha eZimbabwe. Nxa kusiyarejista umuntu kahambe le-long birth certificate yona leyo nesithupha sakhe esibhale alini ye proof of residence. So into vele ade siyibiza ukuthi izinsimeko zethu lezi ade siyikhalele. Izethu yathi hayi into le ayikho emandleni yami. So yikho zathi hayi ngangcono esihambeni ngaphi. Sisibonisane labantu ngedisa lethi kuhambe khona. So siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu ade sebethathele ilungelo labo lokuvota ngodaba lonalolo. Sibona ingani yinto eza ade sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota. Sibona ingani hayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu ngoba baningi abantwana especially ingayo yona le. Uthi tho mama wavele eMalawi, wavele eMozambique, wavele eZambia. Umntana khaya lazi ikhadi only khaya alazi ngelalapha eZimbabwe. Kuyeso kuthiwa ye umuntu kasakafilalungile lokuvota. Engahamba izinda khona ngale Zambia kumbe eMalawi sabamazi kuyaqondanga kakhulu. And khathesi sesikwenza vele sesihle siqalisi le mali ukungena kuground sixwayisa bona laba abantu ababeqotele khatshana yizethu ukuthi namalungu ethu esisithethe lisasa liyerejista ukuvota.
Inani labo liningi kakhulu yini abantu laba?
Baningi sibili abantu lapha. Ngingakhangela for instance lapha kubulawa endaweni ezingani kubosizinda lathini baningi sibili abantu. Sizakhangela izini kakhulu Mpophoma ikakhulu amalokitha amadala kubomvilikazi eMpophoma nemaplazini yikho abagcwele kakhulu laba bantu. Into ade sikhangelela ukuthi yibona laba bantu bade be-affecte kakhulu. Anti umbebe nawo beboda emalokitini ezama ukuthi nika abantu izithupha. Lathi bekhangelela ukuthi i-exercise kambebe nale ibizancedisa abantu abaningi nalaba ade be-affect. But ithona ingani kayincedanga kakhulu ngoba still ade go back to the same process ukuthi bebuyele emahofisini amakhulu akombebe eHarare kumbe koBulawayo bebhadala ama-$40 nala. Elokitini anga iningi labantu nalabe bengelamanje. Isinqumo lesi esithi namhla sibili siyancedisa. Incedile kakhulu ngoba abaningi abantu ade be-affected. Abanye nje ke kungalaba abantu vele babone ukuthi akulancedi ukuthi ona sithiyazamukele azihlalele ezinto. So inani labantu zona laba belingabalwanga ebantwini laba wethendawo ebhayibhile.
Lo nkosikazi Ellen Shiwe yedenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho. Sikhulume laye ekoBulawayo.
Uxolo sobe sandikayo idale leHarare High Court ngolwesithathu lamhlanje livumane upastor Ivan Mawarire engelacala lokuzama ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe. UMawarire ubotshwe enyakenye phezu kokutshengisela okwabakhona elizweni weteswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMgabe. Kodwa esipha isinqumo sakhe umahluli wedale le-High Court uPriscilla Chigumbu uthe abatshutshisi bakahulumende behluleke ukuveza ubufakazi phambi kwenkundla. UMawarire uveze ukujabula okukhulu ngesinqumo lesi. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Komo yena uthe vele besingekho isidingo sokuthi uMawarire ebotshwe.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngomumo wezombusazwe eZimbabwe sikhangela ukuba abahlala phandle kwelizwe bathini ngawo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangela ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lephalamende akwelebhilithania sesole umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuphehla inzondo yabokholo lwesimoslem ngembiko ayethule enkundleni yeTwitter.
umsakazo kamabona kude oemelika owe NBC usuxotshe ingqungquthela umsakazo lo uMathew Lua ngoba esetheswa icala lokuphumputha wesifazana bengavumelananga.
Uhlelo olosungulwa ngobe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora olokuthi abafundi baphekelwe ezikolo solumile ngenxa yokusilela komumbu kanye lerayisi ebiphiwa izikolo. Lokhu sokubangele ukuthi ezinye izikolo zikhweze impatalo yazo ukuze zithole imali yokuthenga lokhu kudla. Kubika uvusisizwe Mkhwanazi.
Eminye imithetho yafakwa ngobe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Lazarus Dogora ngethi abafundi kumele baphekelwe ukudla lapho besesikolo. Phansi kalolu hlelo uhulumende esebenzelana logatsho olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare kumele lunikeze izikolo omumbu kanye lerayisi kuthi abezikolo bazithengele isithebo. Kodwa lolu hlelo selulesikhathi lwamiswa ngoba umumbu kanye lerayisi kungekho kwakathesi. Lokhu sekudala ukuthi abezikolo bathathe imali zezikolo bathenge ukudla kwabafundi. Ezinye izikolo seziveze ukuthi ziza kwengeza imbadalo yesikolo ngomnyaka ozayo ukuze zilandele imithetho yezemfundo emitsha eyafakwa nguTokora. Esinye sezikolo seziveze ukuthi sizengeza imbadalo ngesamasabata esezimele sodwa iGwanda Adventist Primary School iGaps kusuka ku-$250 kusiya ku-$300 ngethemu ukuze senelise ukupha abafundi ukudla. Umzalo lomntwana kulesi sikolo ongathandayo uqanjwa ngebizo uthi balokudana ngokuqansa kwembadalo yesikolo ngesikhathi umnotho wakuleli ungamanga kahle.
Kufisi siyabe simele siqale kwenzwe ikomiti abazali batshelwe ngokuthi kukhwezwa ngemalini ngendlela bani ukuze labo bazitsholo bavuma yini ukuthi bakhwezele kumbe bancedise ngezimali ezithebo.
Umnumzana bekezela maduma fuzwayo isakamise Gwanda njalo layo sole inyathelo likaTokora lokuthi abafundi baphekele ukudla ezikolo esithi lokhu izifiso zikaThemba lwamukela.
Ukuthi into zika Tokora vele eziningi uyakwazi la ukuthi izinto zaziphonguka izifiso nje wayefisa nje ukuthi izinto zingaba njalo but okunye ukukhangela ukubona ukuthi it's impossible into ezingeke zafazayenzakala. Ukuthi athi izikolo zizafida abantwana imali yokufida abantwana ingakhitshwa at the same time nxa izikolo zicela ukuthi zikhweze ischool fees uhulumende uyala yena uminister uDokora ukuthi ischool fees zikhwezwe imali yangkhona yokufida abantwana ivele izavela nga.
UDokora sechothozwe ngabazali kanye lengcwethe zemfundo ezisola indlela aguqule ngayo zemfundo ebalisa ukuthi abafundi abaqala isikolo bafundiswe izifundo zenombolo imaths kanye lesikhiwa kusetshenziswa indimi zesintu kungenani lokuthi ababalisi balezi ndimi bayasilela. Okunokuswele ngabazali kakhulu isifungo esenziwa ngabantwana lapho befika esikolo iningi elitha kuhambelani lenkolo yesiKristu. UMaduma uthi ngezifiso zakhe ngawuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyamphumuza uTokora lapho ekhetha idale lephalamende elitsha.
Tokora i-education uyiphambanisile kakhulu kakhulu from izinga ukholthatha echiye khona nxa kusiba lohulumende omutsha sengathi uTokora angakhitshwa.
Omela inhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi ukhangelele ukuthi uhulumende akhengelisise kakhulu inguquko ezenziwe ngesiphangephange nguTokora njalo kumele kuhlalwe phansi kulungisiswe lokhu kanye lodaba lwabo lweholo eliphansi. Imizamo yokuxoxa lozaphethe ezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Masukume kanye lophethe ogatsha lwenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare umnumzana Togarelseite Rivabi iyehlule ngoba bengekho emahhofisini abo lapho sibethekele. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi lilakho ukusithumela imbono yenu kumbe libingelele abangani lezihlobo emsakazweni wenu oweStudio 7. Lingasithumela imbiko yenu enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kumbe kuWhatsApp unombolo ezithi 0012024650318.
Njengokuthembisa kwethu ekuseni ukuthi sizazivala incwadi zenu elisithumela zona nanzike.
URapson Mwale uthi ngithanda ukubingelela ubaba, umntanami uAmanda, bona abahlala eNtumbane. Egoli la engikhona ngibingelela ingane zami uDennis, uMatthew, unkosikazi wami. Ingoma ngicela eyama Soul Brothers ethi Bekezelani.
Siphethe eka Wellington Dixon Ncubena uthi sabona msakazi, yebo Dixon. Ngephimbo lakho ngicela ukubingelela abazali bami eBram ePlumtree esigabeni sakoHobodo uMangwenya. Ngapha eGoli ngibengelele unkosikazi wami isifa usifakazile le group yonke ye Royal Malaba Family obhalayo ngoDixon.
Ukuthi uNtando Ntaxi Sivanda uthi msakazi ngithanda ukubingelela ingqabutho yami uMthabisi Kuluve kanye lomamncane wakhe lomna wakhe uCynthia kontuthu ziyathunqa ngithi funda mfanami imfundo lilifa lakho ngigade ibhasi ngiqonde emaguswini enkayi esomakandane ngibingelele imuli yako sekatha yonke ngithi ngiyalikhumbuza zihlobo zami ngibacelela ingoma kalundi Jamara mphefumulo wami.
Siqhubeke mamhlanga ngencwadi zabalaleli lapha ngiphethe eka Jason Maphosa uthi yena uMaphosa ngifuna ukubingelela umama uMandlovu eswinge eAvoca ubaba una Rose uRose uMamo Losco lani basakazi. Siyabonga Maphosa. Ingoma ngicela loba yipi evela ku Jay's Maravin wayiqamba u Jay's lidlozi le music.
Yebo mthanda mpela uThembani Tisivanda uthi ngithanda ubingelela wena ofunda incwadi zethu. Siyabonga. Bese ngibingelela umama unathe osecholocho labafana bami abasegoli ingoma bachayele eka Alan ethi ngizoqala echolocho.
Zinengi incwadi mamhlanga. Sicine ngeka Charity Mpofu uthi yena ngithanda ukubingelela lonke basakazi. Mina ibizo lami nguCharity Fidelis Mpofu. Ngithanda ukubingelela isithandwa sami uChase Mhlanga ohlala eMakhandeni. Ngibingelele labantwa bami uFortune Mhlanga, Cindy Carol. Ngibathanda inyani. Ngicela ingoma kaMafikizolo ethi Love Potion. Hayi zinengimpela incwadi zenu balaleli. Sile ngoma eka Jay-Z. Singaqhubeka mamhlanga mhlawumbe sivale eyinye eyodwa bese siyadlala ingoma nxa kusasele isikhathi.
Hayi ke siyabona lapha kuthiwa kusela sikhathi. Ngakho ke siyalibonga kini lonke elithumele imilayezelo yenu. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 0012024650138.
Sikhathi sesambile mpela kodwa kahle ngivandezele eyodwa lapho ekavusa Sipanda uvusa umuzi Sipanda uthi yena ngiyalibingelela lonke basakazi abahle igama lami ngovusa umuzi Sipanda ngicela ukubingelela imuli yami una lethubuhle lengane zethu lemuli yonke yakomahwaya eFilabusi. Ngiyabonga lathi siyabonga balaleli liqhubeke lisilobela incwadi zenu sizazivala khonapha emsakazweni. Asiselaso isikhathi sokudlala ingoma kodwa sizakwenza kumalanga alandelayo ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Elebhilithane lamanye amazwe lamhla bahlangene lesiphatha amandla zikahulumende kamongameli Mnangagwa.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.